sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Chona njani mtwakazi, ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 6 kuNhlangula 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayenza yonke indlela mpela abayifundiswe nguhulumende langabe ezempilo.
Kulabantu abangamatshumi phose amathathu ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo, okubangele ukuthi inani labantu abalomkhuhlane lo eZimbabwe likhuphuke liye ku-265.
Azama ukusichopha nsuku zonke ukuthi kube le mpi. Thina cha impi vila siyifuni, sisebenzise impi yengqondo le pensele.
Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezibotshwe izolo ezigoqela umnumzana Tendai Biti zimiswe emthethwandaba namuhla, zetheswa icala lokwephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kanye lelokungaziphathi ele-criminal nuisance. Nakolunye uhlangothi kule pholisa elimiswe emthethwandaba lisetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi ufana lekhondomu esebenzileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamatshumi amabili lasitshiyangalombili ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo, okukhuphule inani labantu abalomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumakhulu amabili lamatshumi ayisithupha lanhlanu 265. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo laba bonke ngabavele kwele South Africa njalo bagcinwe kuma quarantine centers. Inani lasebesindile kulomkhuhlane lona likhwelela ya kumatshumi amathathu lantathu ngemva kokusila kwababili. Asebefile bona balokhe bebane. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngenani labantu abale-coronavirus abangu-97, lilandelwa isabelo seMathebeleland South sona esile-41. Amanani la alakho ukukhuphuka ntambama namuhla lapho uhulumende azakwethula khona impumela entsha, nanku phela asekhwela nsuku zonke. Sixoxele siphathamandla somsakazo ophatheke kumizamo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South oweRadio Bukalanga, umnumzana Sibanjana Junior, wachasisa ngenhlelo zabo.
Sihambisile mpela ama-sanitizers kuzibhedlela ezehlukeneyo ezifika ichumi nanhlanu. Izibhedlela ezibiza iMasendu, Dokwana, Machinge, neHingwe, neMadlambuzi, Ndiweni, Crossroad, Kalanyoni, St. Joseph, Ntoli, Buche, Skathini, Macingwana, Dingumuzi, Dombodema. Isipho lesi bekuyisipho esithi sona 3x25 sanitizers, which means ngama 75 liter, kuzobuya 150 ama face mask ahamba enjalo 150, kushuthi esinye nesinye isibhedlela siyathola 15. Kuzobuya 45 ama sachet, ama latrine toilets, ama sachet kodwa engokugezisa ama floor phansi ukuthi igciwane leli elibuya nge COVID 19 ele coronavirus life lingahambilisi yaphezulu. Kuzobuya ama spray bottles ay 15, ukuthi esinye nesinye isibhedlela siyathola ispray bottle esisodwa ukuthi ma ungene esibhedlela baspray ngaso. Kuma sachet lana kusho ukuthi ama sachet ayi 45 esinye lesisibhedlela siyathola 3. Sihambise konke kusibhedlela, ngikhuluma nje sekuhanjiswe kusibhedlela ezingu 8 ezobulilima West, kuhanjiswa ngu MP uDingumuzi ehambisela lezo zibhedlela.
Nxa libhoda ngezigaba ngezigaba Sibanda, kuyini elikuzwayo lelikubonayo? Lingathi abantu balolwazi olwaneleyo yini ngendlela zokuzivikela kulomkhuhlane?
Masi bota babunkomo sibota kuzo zonke izigaba zakithi khona lapha nje njoba sikhona manje ngikhuluma ngisemakhaya abantu bayenza yonke indlela mpela bayifundiswe nguhulumende langabe ezempilo ukuthi emakhaya lapha akuyinjwe amagodi okuzaphoselwa ingcekeza noma yini noma isichibi osebenzise ma ufinya siyaphoselwa kulelo godi kufakwe umlilo kwayenzwa futhi nalapha emagedini yonke imizwe nxa uhamba emakhaya la emagedini lapha kunezigubhu ezifakiweyo ezilogodi onyana nje ufaka intambo uma unyathela isigubhu lesa siyabuya kuwe sikhipha amanzi ugeze njengokubana kuthiwa sigeze izandla siceda phana kulezi amamaski lawa afana nezayeki siyagqoka emilonyeni yethu ukuze sivale lokhu kufa ngingathi nje ezweni lakithi lasezimbabwe bekungekho kakhulu lokhu kufa kodwa kulezi nsuku sekungani kuyaxansa kakhulu inamba ngoba inamba yethu yayiphansi kakhulu kodwa manje sekuyaxansa ngoba nxa sibheka kunabantu abangenayo bevela e-South Africa abanye bevela kwelasebotswana abafuna ukuze ngenxa yesimo kulawo mazwe bengakhona ukusebenza yikho lapho sekuqansa khona inamba kodwa ke ngaphandle kwalokho hayi besisasephansi kakhulu kunamba yakithi kule ndawo
umnumzana Sibanjana Junior isiphathamandla somsakazo weradio Bukalanga wona ophatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus iziphathamandla ze-MDC Alliance ezibotshwe izolo ngesikhathi zizama ukungena emahofisini ebandla lazo ezigoqela umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Linette Karenyi Kore zimiswe emthethwandaba namuhla zetheswa icala lokwephula imigoqo ejonge ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kanye lelokungaziphathi ele-criminal nuisance. Ubiti lokarenyi kore ngabasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa njalo babotshwe ndawonye lezinye iziphathamandla zebandla leli ezibalisa unkosazana Gladys Hlatshwayo, uLove Mochi noPutsa, uVonga Itome loombera inende yena ongenelisanga ukuya enkantolo ngoba elaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngamapolisa. Umantshi ukhulule ubiti labanye bakhe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane eyodwa yamadola umuntu ngamunye. Iziphathamandla ze-MDC Alliance lezi zibotshwe zizama ukungena esigodlweni sebandla lazo esi-Harvest House esesisaziwa ngokuthi Morgan Tsvangirai House izolo ngemva kokuba isigodlo lesi sihluthunwe ngumkhokheli webandla le-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe encediswa ngamasotsha lamapolisa phakathi kobusuku ngolwesine. Umakhuphe lebandla lakhe le-MDC bathi isigodlo lesi ngesabo. Uchamisa lebandla lakhe le-MDC Alliance bona bathukuthele kakhulu ngalolu daba. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDokotela Felix Magalela Mafa Spanda yena othi sokusobala kubo ukuthi omakhuphe labanye bakhe basebenza lezanu PF.
Bazama ukusixhopha nsuku zonke ukuthi kube le mpi thina cha impi vele asiyifuni sisebenzise impi yengqondo lepenseli. Emkhonto lezibhamu ngeyabantu abahlose ukuchitha igazi eZimbabwe. Kuyasidanisa kanjani thina esithungamela ngu-advocate Chamisa njengo-president wethu ukuthi abafowethu sebekhombane lezanu PF sebelala mbheda munye batshebe sitshebo sinye. Yikho ke lina mahlane ndlube etilingani lilethemba labo sikubona kanjani namhlanje sokunje sisanakana yini uthi ekadeni umzorewa lochirawu beredele ndaba ningi sitole bagcina bevumelana lo Ian Douglas Smith we-Rhodesia Front ukuthi ama-freedom fighters ama-guerrillas abulawe babulawe abantu abethu ePembe eZambia hlangapha eMozambique ethi moyo namhlanje kambe kalikuboni na ukuthi lokhu kuyafanana
Bakhona baba mafa abathi ngabe lani njenge MDC Alliance lazehlisa lazithoba lahlala phansi labo makhupe labo Monzora ngemva kwesinqumo senkantolo lakhulumisana ngabe alifikanga kunyakanyaka yonke le eselikiyo manje lithi ningalokho
ukhuluma lo muntu oyi opposition yoqobo hachi uyi opposition ethunywa ngababusi sakubona mhlophe kudala ukuthi ukhuphe lo Monzora basebenza lesitha sethu esikhulu esiyizano PF sizakhuluma labo bethwele imkhonto na bethwele izibhamu na kencedwa ngamasotsha amasotsha ayikhona amapholisa na ikuthi kwaba mhlophe simuthi ngaze sikhulume labo ukuqedisa ikhadi ngoba ukhuphe wahle wathi yena mina sengisebenza lezano PF uspokesperson wakhe uMasarila uLinda Masarila wakhupha mhlophe ukuthi vele iMDC bedilethwe izimali yizano PF umuntu onjalo uzakhuluma laye uzazigcoba ngamafutha engulube lawe yikho ke akuncedi ukukhuluma labo lokuyadinga enye indawo asikwenzi ngoba iHarvest House noma iRichard Tswangirai's House yikho okule headquarters yethu yikho kule mbali yethu yesizwe sokulwisana lezano PF Smith yikho ke ukuthi sishiye siphonga ukhalala hatshi
uDokotela Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ekokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Khalipani Phukeni yena uthe obengenelisi ukukhuluma lathi namuhla ngoba ungena isonto yesabatha kodwa umgcini sihlalo webandla labo le MDC TMLika umnumzana Dan Moyo uthi ngamanga ukuthi badlale zano PF
iHarvest House yibuilding eMDCT iMDCT ikokhelwa ngumadam President Khuphe khona manje and therefore yi-headquarters yakhe leyo ma kuthi kuyabahlupha lokho babahambe enkantolo bayotshelwa futhi again njengoba vele behlala betsheliwe ukuthi izenzo zabo azikho emthethweni okokuthi sisebenzise amapholisa kanti akithi amapholisa yibo abantu abagcina umthetho ma kuyikuthi siyazi ukuthi abantu be-MDC Alliance balodlame njengoba sihlala sibabona sababona bezama ukutshisela umadam Khuphe endlini yotshane ebuhera sababona bebuya kubulawayo betshaya abantu ngamatshe bamoshi iproperty imoto kamadam Khuphe yatshaywa ngezitina so why should we start ama-chance ngabantu abanjalo esikwaziyo ukuthi ngabantu abalodlame yebo siwacelile amapholisi ukuthi asiprotekthe ngoba thina singabantu bomthetho into ade siyenza besiyenza phakathi komthetho therefore amapholisa njengezigcini zomthetho bekubalulekile ukuthi babe khona lapho bamake sure ukuthi akubi lo mhlukunyezwa kwabantu lokushaywa kwabantu izigebenga ze-MDC Alliance
yebo selithethe iHarvest House kuyini esesingakukhangelela kuyini okuzalandela
I-next step yethu njenge-MDCT yikuthi siye ku-Extraordinary Congress lapho kuzokhethwa khona umongameli omutsha owe-party yethu. Siyazi masi siya ngesinqumo se-constitution yomhlangano wethu. Ma kushona u-president Morgan Tsvangirai ngo-2018 kwakumele uMakhuphe njengo-vice president okhethiweyo ngabantu kube nguye obiza i-Extraordinary Congress ukuthi kukhethwe umongameli omusha sabona ke kudlutwa iparty lapho nguChamisa esebenzisa ama-vanguard akhe le-violence abayenzayo bethatha iparty ngenkani so thina sachiya singela enye opportunity ngaphandle kokuthi siye kuma-court siyobika ukuthi hayi phela nanku lina njengabantu bomthetho lithi senzenjani njengoba iparty yethu sithethwe ngodlame la abomthetho bayicazulula indaba yakhona babuya back ne-judgment ethi hayi uChamisa vele akusupresident we-MDC i-MDC t kumele ikhokhelwe ngumakhuphe abize ke i-Extraordinary Congress yikho nje sokusele sikwenze okwamanje sibhizi si-rebuilda ama-structures ayesedistroyiwe nguChamisa efaka abantu bakhe ukwenzela ukuthi babeke yena njengontando kayiphikiswa
umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngudokotela Thokozani Khuphe eMelika. Ibandla leZanu PF lona lithi alilani lokwenza lezimpize MDC. Kule polisa elimiswe emthethwandaba eHarare namuhla letheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi ufana lekhondomu esebenzileyo. Igama lepolisa leli ngumnumzana Shunguze Moyo Katshe, njalo ubemelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ukathe uvikwa wethu la amazwi la kumsekeli weZanu PF owayegaxe isikafu esifana laleso uMnangagwa atshona esigaxile. Ukathe ukhululwe ngamakhulu amathathu amadola esibambiso ibheyili ngumantshi. Kolunye njalo udaba igqwetha lakobulawayo elilwela amalungelo uMnumzana Dumisani Dube ubotshiwe laye wamiswa emthethwandaba namuhla esetheswa umlando wokuthola amaphepha enkantolo ngokungekho emthethweni. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uDube ukhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 ye-bail.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kubengula.
Kwenze emaphandleni lamhlanje inani lemizi edinga uncedo lokudla eMathebeleland South selikhwelile laya phezu kwenkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane 140,000. Kubika uAlbert Ncube.
Ugatsha lukahulumende olubona ukunakekela uzulu oswelayo lwe-social welfare lude kuvala kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Ngokunye kwezinto ezibangele ukuthi inani labalambayo ezansi emandebeleni likhuphuke. Ekhuluma kuliviki umqondisi ogatsha lolu kulumango umnumzana Chris Nyakushka uthi imizi esidinga ukuncediswa ngokudla iziphezu kwenkulungwane ezilikhulu lamathumi amane 141,659. Kodwa uthe imizi ethola uncedo oluvela kurhulumente okwamanje ingaphansi kwenkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa 68,380. Izakhamizi esixoxelazo zithi ngempela kuliqiniso ukuthi igciwane le-coronavirus lenze indlala yabahlasela ngamandla. Esinye salezi zakhamizi ngunkosikazi Siboniso Nyathi ohlala eMawane.
Indlala inkulu bakithi, njengakithi ukhansili uzamile sibili yabuyikhe imile kwensukwana sazama uyazi sibe sisidla, kodwa kwamanje sikhuluma sinje kakulalutho sebevalelisile. Okuthi ngakuyavuma bakithi kube leyinye idona engasilethela, lanxa bengasinika umsebenzi bathi yenzani lokho, singavotela ukuthi sikwenze ngoba sizafelwa ngabantwana ezindlini.
Umnumzana Godwin Magwalo edatata futhi kuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekubathiye bebhekane le ndlela embi ngoba ungasathengeki lutho.
Izinto zikhwela ukufa kwamalanga, ungaphuma esitolo uthi uyabuyela uyafika into isikhwelile wena uyithenge ngenye iprize ephansi. Ukhwela nje ungene emnyango khonapho pho thina esingasebenziyo sizayithatha ngaphi manje. Lo nyaka njalo kule ndlala yamanzi uhulumende kathathe inyathela ngokufaka izikotshi ebantwini kuthule zhi. Asiwazi ukuthi sizaqonda ngaphi.
Unkosikazi Santa Mabuya Westezi yena udobo nobunzima sebehlangana labo ngoba ukuthi abezitolo abasamukeli imali yakuleli eyohlobo lwama-bond notes besithi sebefuna imali yakwamanye amazwe.
Bakithi isimo sibi, akulanto enhle kithi la. Sizamile ukungena iganga sidinga amacimbi, sesithenga ngawo impuphu kathe sisikhuluma so. Ezitolo kuyadula, sebefuna amayusa lamarandi, thina sisilapha singabe bond. Khonapho shuwa libona ngani singaphila ngoba thini yusa silazi, iranda silazi, kodwa abasayifuni imali yethu enalesilayo okuthiwa yibhondi. Khonapho kuyasizimela shuwa, asisakwasi sithini.
amazo akacizelelwa ngukosikazi siphathiswe enkala usilikwe yena othi lanxa bengasinda kugcwane lecorona abantu bazabulawa indlala.
Besicela uhulumende ukuthi ngabe uyangenela abone ukuthi wenza njani noba sithengele phelani yona mpuphu leyo ibe khona emakhaya lapha sikwazi ukuthenga emakhaya njalo ngentengo ekwanisekayo lanxa abantu bengasinda kulo mkhuhlane we-COVID-19 but izidumbu zizabe zikhona phela futhi ezabantu abazabulawa indlala ngoba kunzima uma ngoyilale zifo.
Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyamamukela kweziphathelane labesifazane lelami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu. Isiphathamandla senhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana kwele South Africa. Sihlaziya udaba lwegcikwane le-coronavirus.
Yebo msakazi, siyaphila njani? Silusizi kakhulu ngendaba lezi zokuthi abantu abasuka lapha eSouth Africa bebuyele ekhaya eZimbabwe bafika ba-test positive igciwane le-COVID-19. Njengoba sikhuluma nje, iSouth Africa kumazwe aseAfrica ilizwe eliyisizinda kakhulu se-coronavirus okwamanje. Kodwa ke abantu bayasuka lapha eSouth Africa babuyele ekhaya ngoba lesimo sisekho sihle. Yebo, bafika ba-test positive okuyinto embi kakhulu ngoba basuka lapha sebethwele igciwane bahambela lo sebelithwele eZimbabwe. Kodwa ekhaya usekhaya, ngicabanga ukuthi okubenza basuke lapha yikho khona lokhu ukuthi isimo asisekho sihle la.
Kodwa abantu bahlezi njani kwele South Africa? Khona ngapho abahlolwa nxa sebechaphe umngcele.
Lapha eSouth Africa kuyazakala vele ukuthi abantu abaningi ababuya ngaphandle ababuya eZimbabwe balapha eSouth Africa iningi labo lihlala endaweni eziminyeneyo ezinjengamalokishi ezinjengemafletini kubo Hillbrow. Abantu bahlala bebaningi endaweni yodwa njalo futhi lapha eSouth Africa umuntu uhlolwa igciwane mhlawumbe ma elempawu ezibonisa ukuthi mhlawumbe engabe elegciwane leli le-coronavirus. So kungenzeka ukuthi futhi kuyingozi ebantwini laba basele lapha balapha abantu abasuke khona ngoba nxa besuke lapha bengatestwanga bayafika eZimbabwe bafika batestwa positive kuthi ukuthi lalaba abantu lapha basuke khona basengozini yokuthi bengaba lalo igciwane leli le-COVID-19.
Seliyake liqondane yini labesifazana kumbe abantwana abakhathazekileyo ngodaba lolu lwe-COVID abafuna uncedo njalo ziningi yini inhlanganiso ezibasizayo?
Thina njengenhlangano emele omama labantwana, inhlangano yebezimi imbokodo, sihlangana lakho kakhulu ukuthi isimo esibi kakhulu kubomama sokuyikuthi omama abaningi abasebenzi. Since kwaqala i-lockdown abanye abasebenzi njalo abanye nxa bengasebenzi abaholi. So isimo sibisuka sibe sibi kakhulu kubomama ngoba kungasela kudla etafuleni. Njengoba kade umuntu kade esebenza uthole konke umama nobaba basasebenzi, abantwana bahlezi endlini abayanga esikoleni, abantu sebelambile lapha ezindlini belambile kanjalo abanye babhekane lokuthi sokungenzeka baxotshwe lalapha abahlala khona ngoba kufuneka izimali zerenti.
Ikusasa yezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa uyibona injani?
Hayi, sibhekane nesimo esibi kakhulu msakazi. Emavikini adlulileyo nje sithole imbiko ethi ihulumende weSouth Africa ucabanga ukuthi amise amakhampani ukuqhatha abantu abavela ngaphandle emkhakheni njengakoma-restaurant, ezindlini, ama-security, lapho kwakheni. Yikho lapho esigcwele khona thina njengabantu abavela ngaphandle ngoba kunjenje bakhona abanye abathi hayi emsebenzini wami sokuvuliwe sokusetshenzwa kodwa mina angibizwanga, kubizwa ama-South Africans kodwa angiboni ukuthi bazokwazi ukuthi bahlale ekhaya unomphela ngoba nasekhaya isimo sibi. Asazi futhi ukuthi nxa sebezama ukuthi bajike babuye ngapha futhi eSouth Africa bazafike benzeni ngoba le simo semsebenzi ungathi kuya kusiba nzima kakhulu ukuthi abantu abavela ngaphandle.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu. Isiphathamandla senhlanganiso yeZim imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingani tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Joshua Mhambi omunye wabaqoqa umhlangano omkhulu ozenziwa kobulawayo iconvention ukuzama ukudinga amacebo okuhlenga isigaba seMandebeleni. Ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo. Ngiyabonga landalaleli ithuba lokuba.
Ngobani abanxusiweyo?
Emhlanganweni kunxuswe phose uZulu wonke. Kodwa ke kuzakuba nabantu abakhethwayo kuziqinti abazoba ngama-delegates. Kube khona umphakathi ozabe uhleli endaweni yawo. Kube khona ke abanxuswa bemele inhlangothi ezithile, amapolitiki amabandla, izinduna abavela ngaphandle kwelizwe lami la.
Ubona bengobani abaqoqe lumbuthano njalo ungasipha nje kumbe amagama amabili amathathu?
Ngokuhlela kwethu umhlangano lo ufanele ube khona mhla ka 10 August kobulawayo. Awula bantu esingathi bawuqoqile. Kuqalisiwe kuxoxwa kudliwe inhloko eluveve kusukisela ngoMay ngomnyaka ophelileyo. Kwase kusiba lamakomiti ahleliweyo ukuthi aphathe imisebenzi ethile yokunxusa, ukulungiselela, ukubhala lakho konke lokukhankasa. So lapha kungumsebenzi phose okaZulu atsho ukuthi kulo muntu ozibani okuthiwa nguye oqoqa.
Amapholisa liwazisile na njengoba sisiza ukubana nxa lisenza umhlangano onjengalowo kumele baziswe?
Lokho kuyimfanelo njalo ukubeka kuhle ukuthi bayaziswa. Yeyo ukwazi bayakwazi ukuthi kumele kube lomhlangano onjalo. Akucelwa mvumo, kuyaziswa ukuthi uZulu ufisa ukuhlangana. Akahlafuni ithambo mayelana lezinto ezimhluphayo.
Manje okukhulunywayo zindubo zelizwe lonke jikelele kumbe isigaba seMatabeleland kuphela?
Ungananzelela kumaphepha afakwe abantu. Kusobala ukuthi lapha kuzoxoxwa ngohlupho lwe-Midlands leMatabeleland kuphela.
Manje njengoba sibona igcikwane lele selikhathazile lezinsuku ele-coronavirus, lizawenza njani umhlangano lo njengoba kule migoqo yokubana abantu bengabuthani ngobuningi?
Kuhlelwa usuku sasingananzelele, sasingakwazi, akula muntu owakwazi ukuthi kuzakuba lo hlupho lolo. Kodwa-ke indlela zokuhlangana ziningi. Umhlaba lo usuku lokodwa i-Global Village.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi umhlangano lo uyabe uhlelwe njani nxa sikhangela ukubana ngobani abazakhuluma njalo okuzakhulunywa kwakhona kuzasetshenziswa njani ukuthi kuphathise uZulu?
Kulama-commission akhokhelwa ngabantu abazakhuluma ngezihloko ezehlukeneyo eziqonde inhlupho ezikhona, abakhangela ezempilo, abakhangela amalungelo aphathelane lesiko lendimi lakho konke. So laba bantu bazakwethula lokho abakutholileyo bese kuxoxiswana kwenziwe izinqumo sekuqhutshekelwa phambili. Izinqumo lezi kumele zitsho ukuthi njengoba nantu uhlupho lulungiswa ngayiphi indlela.
Ungavalelisa abalaleli bakhumbuza nje ukubana kuyini okwenzakalayo?
Ngiyabonga balaleli ukunika leli thuba ukuthi lizwe ngomnxuso ngomkhankaso we-convention esibizwe sithi Phuthego ngokuhlela imelibeko obulawayo ngo-August mhla ka-10.
Lo-ke ngumnumzana Joshua Mhambi omunye wabaqoqa umbuthano omkhulu ozenziwa kobulawayo i-convention. Ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Sibongeke uChris Gande ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Siziphetheke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezibotshwe izolo ezigoqela umnumzana Tendai Biti zimiswe emthethwandaba namuhla zetheswa icala lokwephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kanye lelokungaziphathi ele-criminal nuisance. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafasti 7 na olivalelisayo ngontungameli Nkuma.